umcimbi ozenziwa Vocal Culture Center eSilabus iveli Vocal Culture Center yindawo eyakhiwayo ukwenzela ukuthi abantwana bakogodlwayo babuye babuthane balungise izinto zakogodlwayo. So lo mcimbi uzaqala uzaba lamahlandla amahlanu. Khulume ngehlandla lakuqala. Ihlandla lakuqala kuzakuthiwa yigodlwayo development forum kumbe godlwayo development indaba. Igodlwayo development indaba sizabe sixoxisana ngamaqhinga okuqhuba intuthu kogodlwayo, kusiba lezinqumo ezizabotshwa ezizasuka lezo zinqumo kuproduce i-document ezahanjiswa ekhanselini, ihanjiswe ku-DA, ihanjiswe kuma-MP, ihanjiswe ezinduneni, ihanjiswe kuwonke ama-chiefs ke-holders kwenzela ukuthi intuthuko yethu ikhanye ukuthi hayi thina singabantwana bogodlwayo nanto esifuna ukuthi sikwenze njalo sicele izibusiso. Izathi lelo hlandla selidlule legodlwayo development indaba lapho esizabe sibe zikhulumi khona zikhuluma ngokuthi kathi intuthuko kuyini, what's development. Ezabintu izikhulume futhi zikhulume ngokuthi state of education kogodlwayo, sizaba le-presentation on education, sibe le-presentation on health, state of health ukuthi ezozempilakahle kogodlwayo kumi njani, sibe le-presentation on ama-livelihoods kathi kuyini okwenza abantu baphile kogodlwayo, baziphilisa njani abantu kwini okungenziwa. So sibe le-presentation futhi on energy, climate change and renewable climate change and environment, kuyini okungenziwa alternative sources for energy. So ihlandla lokuqala leli godlwa development indaba, sibuye kuhlandla lesibili ezawe lihlandla lemidlalo, kuzadlala unobhuthi, kuzawa ibhola, kudlalwe elokuqade labomama, kube lo mjako wamabhayisikile i-bike race. Lokhu kuzawe kuyikwenzela ukuthi abantu bahlangane babe ndawonye ngoba imidlalo yiyo vele izinto ezibuthanisa abantu, kanti futhi abantu bagodlwayo bawuthakazelela. Kanti vele kugodlwayo kulama soccer league labo netball league, soccer league godlwayo, soccer league net, soccer league kule insiza soccer development league, so indifa GSL kuyadlala ibhola khona phana, kuyathuthuka abantu abasha bethola amathuba okuphila nokuzithuthukisa. Kukanti kuzasekuqedelelo hlandla sesingena lapho kunikwa khona ama awards, kuzaba lama awards anikwayo abenziwe kuhle, kanti vele godlwayo soccer league iqoqile kulama awards abo kuma-sponsors balothile ama-sponsors ama-awards i-Triple M, omaranda, amajanki, mavuna babe khona bama-sponsors benanzelela futhi ukuphumelela kwelo soccer league. Lihlandla lesibili lelo. Elesithathu ihlandla kuzaba lihlandla lokuthi sesinanzelela abantwana bakogodla abayenze kuhle ezintweni ezitshiyeneyo, kumidlalo etshiyeneyo, kumahlandla atshiyeneyo, kuma-different disciplines. Umnyaka uqala usiyakhetha, eminyakeni edluleyo sifuna ukunanzelela abantwana bakogodla abayenza kuhle. Lihlandla lesithathu after imidlalo. Sibuye kuhlandla lesine, kuzaba kungalihlandla lokuthi kwesiwe abantu bedlelana ndawonye kuxoxiswana, abantu bedobha inyama kudliwa, ngumcimbi phela kagodlwayo. Ihlandla lesine lelo hlandla lokucina lwesihlanu, kuzawe kulihlandla lokuthi kudlala kusenziwa i-music, kuzawe i-music gala, igodlwa music gala, igodlwa music extravaganza. Yikho lapho kulama-artist o-Jazz Maravini, omadlela, usikobokobo, obhamuzi, odibi, bonke abahlabeleli oqatanzipho, bonke bakenze abahlabeleli abaludumo emathebelelenje elizweni bazabe hlabela ubusuku bonke. Lapho futhi kuzaba lethoyilethi kuqale kuxoxiswane, abantu babe baningi babikele injongo yomcimbi. Lilanga elabe lilihle kakhulu.
Kuqalisa sikhathi bani kuphela isikhathi bani?
Sikhangelele ukuthi ihlandla lakuqala lizaqala ekuseni ngo-9. Kuzaze kutsho ukuthi kuzaze kuhle ngoba ihlandla lokucenela i-music i-music gala izaba lihlandla elizokuzaba khona ubusuku bonke kuhlatshelelwa abakuthiwa amaculo. Ilandelele inkulumo ezakhulunywa kusasa, izinqumo ezabutho kunje kusasa. Asishange nento eziphukukazi sigola abantu abaso, sizabe silazo izinduna zethu, ubukhokheli bethu sethi gwaqa eyavoka. Kanti abanye lilandelele kuFacebook, kubo-Twitter, sizezama i-live streaming kuFacebook. Hambani ku-Facebook page ethiwa umcimbi kagodlwayo, sikhangele ibizwe elithi Nkululeko Juma, sikhonaphana sikoqile umcimbi kagodlwayo. Asambenini sikhangele khonaphana, sabe seliyazisa, isili-updata ngoba wonke ama-proceedings abe senzakala.